Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bonke sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekile okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu.
Ikhansili yakoBulawayo ikhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuleli dolobho lilokhe liphansi.
Sesiqedile sikurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhilida bengabakhonapha. Izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages
abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha iclinic ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulomango. I-High Court kusasa izahluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice uLuke Malava ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umsekeli kamphathintambo walo uDokotela John Mangwiro namuhla uqhube umhlangano esigodini lapho achasise khona ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kanye lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Izolo uDokotela Mangwiro ubhotabhote edolobheni lakoBulawayo ehlola isibhedlela se-Ekusileni lapho aveze khona ukuthi uhulumende uzasungula inhlelo zokuhuga abongi ukuze bengatshiyi umsebenzi ezigoqela ezokubaphathisa ukuthenga izindlu lezimota. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uNkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi kuyadanisa ukuthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 liphansi kuleli dolobho. UMutanda utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela izisebenzi ziyasilela ezibhedlela koBulawayo ngoba zisiya kwamanye amazwe.
I think i-health committee esibelayo yasikhuluma ngakho khona lokhu ukuthi sesine challenge yokuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sangkhona sesisincane osokubangela ukuthi abantu esebethatha isikhathi eside bese clinic, like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sangkhona sesisindutshane sibili sikukhangelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi lothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu nje. kungaba kusefone group, kungaba kuma local clinics, kungaba ngapi. I-staff sesisindishana nama-doctors bonke sokubundishana. We might get like usizo laphana lalaphana but vele kakusasebenzeki. I think we're having enye imeeting abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa. But in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo obunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane lempila kahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba ama-injection ethileyo eye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu so i-dosage dosage ibisese phansi nje kancane abantu bebengakasukumeli phezulu ukuthi bayehlala.
Ye, kodwa lokho libakhuthaza.
Ye, abantu lokho esibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilo kahle because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,218 but now sikhangelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409 and 52% being female 48% being male. Kuye kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics amakhadi beqalisa ukuyahlaba amakhadi wokunyela okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000 amadosi angu-50,000 ngokulamakhadi angange-4,000 kuphela akade yenzela abantu but sithole iy'ndaba ezinje zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade sinela okungangokuthi abantu bona laba baqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.
Lo ngunkosikazi Sinikiwe Mutanda, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumasipala wakobulawayo. Kusenjalo kulabantu abalitshumi lasitshiyangalombili 18 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo njalo akekho obhubhileyo. Asebephethwe yilo mkhuhlane bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezifika phose yamatshumi amane 38,466. Asebebhubhile bayinkulungwane elengxenye 1,579. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Abafundi abaqhuba izifundo ze-Masters in Public Policy eLupane State University babele thuba lokuhlangana lomsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo bexoxisana ngendaba ezithile eziphathelane lezemali, intuthuko yomnotho welizwe kanye lemithetho elawula ukutya lokwemali elizweni. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lomhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo uqoqwe ngabekolleji yeLupane State University bemanyene lenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen in Leadership Development iWILD. Abenza izifundo zeMasters in Public Policy eLupane baveze injabulo enkulu yokukhulumisana losibalukhulu webhanga lesizwe bethi kuzakwenza ukufunda kwabo kube lula kubalolonge ukuba zingcwethi kweziphathelane lokucebisa ngesimo somnotho weZimbabwe langokuthi abantu bengatshala imali kuyiphi imisebenzi engabalethela inzuzo. Omunye wabafundi ongenela umhlangano umnumzana Njabulo Moyo ofundela iMasters in Public Policy uthi lomhlangano ubavule amehlo okuningi.
Ngibone ngani luhlelo oluhle ngoba liyasivumela ukuthi sixoxisane lalaba abadala imithetho ekhangelane nomnotho welizwe, so kuba lula ukuthi uzizwele mathupha kuvela kibo.
umqeqeshi wekolishi eLupane State University obesemhlanganeni wanamuhla uDokotela Gordon Moyo uthi ukuza kukamlambo kuncede abafundi ngoba uphendule imibuzo eminingi akadebelayo.
Sihambe kuhle kakhulu ngoba sesikhuluma ngama-investment ukuthi ama-companies avela kwamanye amazwe angabuya njani eZimbabwe, wachasisa ukuthi kungani kusehlula ukuthi sithole ama-companies ukuthi abuye elizweni.
Umgcini sihlalo weLupane State University Business Management Department uDokotela Sibongile Manzini laye obesemhlanganweni munye uthi unike ithuba abafundi ukuba bathole ulwazi.
Umhlangano namhlanje ujulile abantu ama-students ethu athole ulwazi olujulile kubaba uDeputy Governor.
Umsekeli webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchaze ukuba basebenza gadalala ekuboneni ukuba ezomnotho welizwe zima ngenyawo.
Economy ibingamanga kuhle ngenxa ye-inflation nentengo yemali yangaphandle i-exchange rate. Exchange rate inga-depreciate iyangenisa iyakhweza inflation. Inflation ingakhweza ikhweze ilikweze inflation exchange rate. Akuboni khona no kufanele thina njenge-central bank ilandele okuthiwa ngesilungu monetary policy target ukuthi khona sibe le-limit yemali esebantwini ezandleni zabantu ukuze inflation yethu ingakhwela sesukwenelisile lokho inflation yethu siqala sikuwehla.
IZimbabwe iphakathi kokulungisisa ezomnotho lapho abafundi bethi bafuna ukwenza uphenyo lokudinga ukuthi kuyini okubangela ukuba izwe elinothe kangaka ngezemvelo liswele abantu kumbe amankampani azotshala imali kumbe ukuboleka isizwe imali. Abafundi babonye abenhlanganiso eye Women in Leadership Development ngokubatholisa ithuba lokuthi baxoxisane nomsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe bethi sebekhangelele ukuhlala besiba lenkulumo ezinje lazo zonke inkokheli zelizwe ukuze kulingisiswe lapho izwe elilahleka khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka esigabeni sesomnene eMathebeleland South abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukunceda abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 abahamba umango omude ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Unyaka ka-2013 izakhamizi zasesomnene lezizalwane zakulendawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe ikliniki yokuphathisa abahlali balumango. Batshaya izitina bathenga lesamende baqala ukwakha iklinika. Ukansela Land Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Esavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu sesiqedile ukurufa i-first wing. Umsebenzi sesiwuhambile abantu bezitshaya izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhili dabe ngabakhona apha izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages. Thanda ukubonga futhi aba ku diaspora bethunganyelwa ngiphangisani ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende ngemali langokho konke okuningi.
Umnumzana Fios Nkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuklinika ukuthi singayifulela fake ama floors siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kweklinika lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna ukusebenzisa isile 51 beds only. Sishota nge 200 beds.
Kunonzana Ferguson Spanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza emini lebusuku zisakha iklinika.
Lokhu siqalise ukwakha nje hayi silokhu esiqhuba kukhona siyasilela lapha nalaphana kodwa hayi kuyahamba abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sebebalokusixhasa kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiya phambili.
Labo somabhizinisi nesomnini abancedisayo labo kulolu hlelo nozana Ben Vuga umunye wabo
besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini weclinic okuzama ukuthi sibe le clinic pho yikulobuzimanyana ukuthi siqede siyakhala sele ukuthi inxa singancediseka ngoba iclinic le izasincedisa ikakhulu njengoba sezikuvukele lo mkhuhlane nalo we-COVID.
Abantu besemnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlanu. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa yinzalo yalumango.
Besihamba umango omude xa ungenamali vele ungaamukeleka ngenyawo besithwelise ngokumangalisayo so siyakha iklinika yethu.
Unkosikazana Sibazise Ndebele esinye sakhamizi salumango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Lesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane izasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa labadala eduzane bengahambanga imango emide.
Esinye isizalwane sesomnene esidume kakhulu uDr Themba Bhule osebenzela kule Australia uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Umnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDr Bhule.
Sibusiswe ngu-Dr. Themba Bhule ngemali efika 1000 amadola emele kuthi encedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalo msebenzi o-coordinator umnumzana KK Sibanda ukuthaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele somnene ukuthi ancedise.
Sikuqala kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe ngeke iphutshe singancedisananga sidinga uncedo ebantwini bonke abazala khona besomnene labangazala esomnene labangahlobane lathi ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha ngoba akahlobananga lomuntu.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe igalelo lokuqala ukusebenze kupheleni kona lo mnyaka ka-2021 abantu balindawo bathi bakubona uqathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko bengahlaleli izandla abalinde uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi uzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela iStudio 7 kuward 18 esomnene igama lami Ezra Jesus Banda.
Kulayistoku lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba olusegudwini olokwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Luke Malava ngeminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibandla lama-Republicans selisuse unkosazana Liz Cheney esikhundleni esiqakathekileyo kudalile House GOP Conference kulandela ukuphikisana kwakhe labasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump othi ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa libandla lama-Democrats. Ucheni uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa ngu-Trump labamsekelayo abalakho ukululaza elemelika kwezombusazwe. Ufake u-Ellis Stefanik esikhundleni sikacheni osekela u-Trump. Imithuthwandaba yonke kwelemelika yathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo. U-Trump ukhanya engani ufuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Kodwa ucheni uthi akumelanga asondele ngitsho lakancane esikhundleni lesingoba kulakho ukubhidliza ilizwe lemelika. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda utshele abantu ababone egcotshwa ukuba ngumongameli izolo ukuthi akumelanga amazwe entshonalanga amtshele ngokuba lo hulumende obalulekileyo ngoba walilela kakhulu ilizwe leli. Amazwe entshonalanga athi uMuseveni weba ukhetho olwenziwa ngozibandlela. Inkampani ethengisela uzulu amafutha ezimota iColonial Pipeline iti isiqalile ukusebenza kahle kulandela ukuvinjwa kwayo ebulenjini izigangi ezibizwa ngokuthi ngama-hackers. Iti kuzathatha insuku ezimbalwa ukuba benelise ukuthela amafutha ezimota endaweni ezithiyeneyo. Uhulumende uthi abantu kumele bame ukugcina amafutha ezimota ezindlini ngoba udaba lolu solulungiswa. Amalechatha eHamas kwele-Palestine abika ukuthi kuBas and Aisa, umkhokeli wabanye babo edolobheni leGaza City, labanye abalezikhundla eziphezulu bafile kulandela ukubhonjwa kwabo ngele-Israel elithi beliphindisela okwenziwa yiHamas. Ele Israel lithi libulele amalunga eHamas afika ijumi lasithupha 16. Kubikwa ukuba kulabantu bafika amajumi ayisithupha lanhlanu 65 kwele-Palestine ababulewe ngamabhomba aphoswe ngele-Israel. Kulabambalwa ababulewe kwele-Israel ngamabhomba aphoswe yiHamas.
Abebandla lezano PF labe MDC Alliance ivehlukene ngemibono phezu kodaba lokuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngumongameli eMasoni Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhlaka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuyaphumula engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okwenziwe iZANU-PF ibambisane leMDC kaMnumzana Douglas Monzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza ikontilaha kaMalava kanye labanye abahluleli benkantolo eziphezulu ngeminyaka emihlanu. Lokhu kusolwa ngabanengi abagoqela abenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum abamangalele uMnangagwa e-High Court yona ezahluza lolu daba kusasa. Omamangala bathi okwenziwe nguMnangagwa yikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuqhubeka kukamalaba esemsebenzini kuyinto eyenzelwe ukuthi abongwe ngesinqumo aphuma laso e-Supreme Court, e-Constitutional Court, esokuthi athi yena uMnangagwa winile ukhetho. So sekuyindlela ambonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni okweminyaka emihlanu, yikho laye-ke semngezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa aqhubeke engujuji, kuyabe kumele ukuthi ayehle neyabanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu ba-retire mtele 65 years, okuphuzile ku-retire 65 be-retire 70 kawudlula usiya phambili. Lokhu kuyabakwenzile ukuganga nje ukubonga umuntu layo wakhipha isindingo sakhe esabancedayo ukuthi bahlale-ke besebusweni. Asonto eqondileyo kakhulu.
Baba uGawule, nansi indaba.
Malaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadojwa nje kuphela, hhayi. Umalaba wangena ngokuthi kuma-interviews ukuba ngu-Chief Justice wedlula konke, wenza kuhle ukwedlula konke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyana yokuthi yahamba i-Supreme Court bayicubungula uMalaba waba nguye ethulisa imela yakhona. Ngingathi mina bekukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi wokusinzwa ngomalaba ukuthi umalaba bathi bona sebesemakoti ngale babesithi sifuna ama-V11 forms, yikho kuqala ondlovu abaqala ngakho ukuthi wathi ufuna i-primary evidence, yikho wayekufuna kona kwani umalaba. Umalaba wayethengisa ubunjuthi bakhe ngokwazi umsebenzi. Amakhoti la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo umalaba. Ngibona umalaba laye edeserve ukuthi hhayi kafakele i-5 years zakhe leza donse phela futhi 10 years ne-5 years zakhe eziseleyo. Njalo umalaba ngumuntu wesintwini wakithi ndlovu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu ndoda lwana ngoba umuntu wakithi esintwini. Izolo lokhu isikhundla zazazibanjwa yiwatch akhe esishweneni lana. Kade singowakithi, asimphakamiseni owakithi. Kangela amadoda akithi, amajaji akithi, omajonsi ukuthi bawujaja njani umsebenzi, ojaji omajonsi. Nezikhanya kakhulu ngawo majaha akithi la.
Babu Ndlovu, ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we-High Court. Lapho abe Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kamalaba lolu. Ubona izala nkomoni khonapho.
Sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa-ke engifuna ukukugcizelela ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya. Wayengumsekeli kamgcine sihlalo wekhophak kubhalwa isisekelo. Isisekelo satsho ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili. Njalo judge khethwa ngabantu ungene kwi-interview. Umalaba i-5 years azifakele ngumnankagwakathesi kazange angene kwi-interview ngithi. I-interview yakhe iphelile sokusiya phambili sokuyiligala sekwenza. Uyatsho ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi. Manje ku-amenda-ke lokho kuvele ebantwini na kumbe sokuyintando kahulumende kwamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile. Yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni. Mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle, hatshi ukuthi umhlobo othile ngobuvela ngaphi. Umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka imvumela, yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapho, kumele aqhubeke esebenza. Kodwa iminyaka yakhe isidlulile. Umalaba sekumele ayise kuleso sikhulu sakuyi-interview yomunye angene. Ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule. Kambe nxa ye-executive isiyethi appointa kwi-judiciary isale-separation of powers na. Isiyi-appendix ye-executive i-judiciary yangikhona. Babe sebephetha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka-ke ama-rulings lama-decisions ahambelana labo. So into embi kakhulu, sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe. Akumelanga kube ngaleyo ndlela. Because ifisa-ke ukuthi udaba lolo luphakekwe emthethwandaba kusasa-ke luphumelele kubonakale ukuthi ungezelela kweminyaka kamalaba kakuqondanga kakokho emthethweni. Lokwa-amendwa kwesisekelo akuqondanga kakokho emthethweni.
Baba Gawule, lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besivuka kakhulu, kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe, solwakhitsha umongameli sezikhethela. Abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnankagwa ukuthi agogodlele embusweni. Lithini ngalokho?
Mina angivumelani lakho lokho Nkomo, ngoba ngani? Into ekhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu, ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini. uMnankagwa vele kumele ebe lamandla, ngoba engaswela amandla ebusa uMnankagwa nguye omele abantu. Noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe, ngoba uzayenza njani izinqumo engala mandla? Uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe? Usheni nxa sokusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngakwamandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe? Umongameli umele ebe lamandla ukuthi abesakwenzeloku amandla uyadinga.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abekansili yakobulawayo bakhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 liqhubeka liphansi. Abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele-South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulumango. Kwanele mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.